siyalamukela emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhla ka 21 kwenkwezi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izilukandaba kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande
lo sithandekile mhlanga
endabeni zethu lamhlanje
amapassport angacina engasela hlonzi lolu okulunganga ukuthi ipassport yeZimbabwe ilohlonzi lwakhona ngoba ezinye izivikelo eziyabe zikhona kupassport leyo azisizo zokuthi zivikelo ezidingakala yiZimbabwe kuphela.
Uhulumende ugcizelela ukuthi lanxa eseyingezelele indawo lapho amaphepha okudinga incwadi zokuhambisa ezokuzalwa lezinye ukudindwa kogalo lwepassport kuzaqhubeka kusenzelwa eHarare kuphela.
Ukuhamba labo siphepha angikwazi ukuthi bayirisithole omonzora ukuthi bahambe labo siphepha. Ulesikwelede sami. Lanxa sengithuthile kulomuzi ngaya kulowana akutho ukuthi isikwelede sesiphelile. So I think kufanele babhadale abantu izikwelede zabo.
Ibandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Morgan Tswangirai lithi kalisoze libhadale iholo lezisebenzi eseziqatshe igqwetha ukuze zithole iholo lazo laloba lokhu kubikwa kungekho emthethweni.
Impumela yokhetho lokudinga umongameli wakwele Malawi esikhona okwamanje itshengisa ukuba umongameli Joyce Banda ulakho ukunqotshwa kukhetho lolu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7.
Uhulumende usegcizelele ukuthi lanxa eseyingezelele indawo lapho amaphepha okudinga incwadi zokuhambisa ezokuzalwa kanye lezinye ukudindwa kogwalo lwepassport kuzaqhubeka kusenzelwa eHarare kuphela ukwenzela ukuthi kungaphambanisi ezomvikela welizwe. Abahlala eSouth Africa sebesenelisa ukuthi behambise incwadi lezi kobulawayo eMaswingo eGwerula kwezinye izigaba zelizwe lapho abadabuka khona kulokuthi bazise eHarare njengakuqala. Umnumzana Reggie Moyo omela iluveveta lele parlamente njalo elilunga lekomiti ebona ngezomvikela lokwenzakala elizweni kuleli dale. Utshele iStudio 7 ukuthi ikomiti yakhe yavumelana lo Registrar General umnumzana Thophayi Wamutete kunsukwana ezedluleyo ukuthi ngempela ukudindwa kwencwadi zokuhambisa ezifana lama travel documents ezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe akuqhutshwa ngemfanelo.
Wasesicacisela njalo ukuthi amapassport angacina engasela hlonzi lolu okulunganga ukuthi ipassport yeZimbabwe ilohlonzi lwakhona ngoba ezinye izivikelo eziyabe zikhona kupassport leyo azisizo zokuthi zivikelo ezidingakala yiZimbabwe kuphela. Kule mhlanganiso ezikhangela lezo zivikelo ezinjengabo Interpol eziyizo ezipasisa ukuthi ipassport leyo imqoka njalo ipassport leyo kayingeke yaba ipassport engafojwa, kayingeke yaba ipassport engasetshenziswa yilaba abantu abahamba besenza ubugandanga njengalokho esikubonileyo esikubonayo kwamanye amazwe.
Ukutsha yini lokhu njalo kuyini okunye okutshintshileyo?
Bekungakutsha kangako kodwa okuntshintshileyo yikuba thina wakhona alawo babawuthengileyo usukhupha ama-passport amaningi ngesikhathi. Sokungathathwa abantu abaningi ngesikhathi sinye izingwalo zabo zipasiswe khona ngali lapho ababe bezinike khona kubosikomishina bami bezipamprekini khona ngali. Kube sokusithi nxa sebeqedelane lakho sokufika eHarare sokuyikuphonga ufika benikwa inamba yepassport lebhuku lepassport kube sokulotshwa lolo gwalo kube sokubiselwa njalo. Njalo kuza kuba lokuphangisa. Njalo futhi wasazisa ukuthi kulomtshina omunye asebezidingele bona ukwenzela ukuthi babe lokuthi bona babe lakho ukuthi benelise ukuzi yenzela ibhuku lepassport instead yokuthi bahambise ko-fidelity printers.
Lokhu kuyahambelana yini labantu ababekufuna bekhuluma ngokwabelwa kwezabelo amandla uhlelo lwe-devolution?
Sina ngohlelo lwe-devolution besisitsho ukuthi zonke ingwalo zomuntu oyisizalwane seZimbabwe kaziyeneliswe ukukhitshwa ezigabeni kungabi lento ebuya kuthiwa yeHarare. Obuya eHarare bube sokusiba information ekhanjiswa eHarare. Kodwa ke siye siyakuchwayisisa sakukhangelisisa esesilandisela sakubona ukuthi hayi ama-emergency documents agcina sokulobuqili lobutsotsi lobukopokopo okwagcina ama-emergency documents ethu ayisengasafunwa ngamanye amazwe.
Umnumzana Reggie Moyo umela iluveveta lele parliament njalo ulilunga le committee ebona ngezomvikela lokwenzakala elizweni kuleli dale.
Icele le MDCT elikhokhelwa umnumzana Morgan Tswangirai lithi kalisoze libhadale iholo lezisebenzi eseziqatshe igqwetha ukuze zithole imali yazo. Izisebenzi lezi eseziqatshe umnumzana Love Momaduku we-NCA zikoqela umnumzana Toyende Pishone wayengumqondisi we-MDCT. Zithi zixotshwe umsebenzi libandla leli okungekho emthethweni njalo abanye babo bayesaba ukuyasebenza emahofisini e-MDCT njengoba kuthiwa basekela elinye icele lebandla leli elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti. Izisebenzi lezi zithi lokhe zisebenzela ibandla leli. Zitshele uMaduku ukuthi kazikabhadalwa kusukela ngonhlolanja lonyaka. Umnumzana Douglas Monzora isikhulumelise MDCT uthi laba bantu abasoze baholiswe njengoba baxotshwa umsebenzi. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe njalo uxoxe lomnumzana Sam Siphephankomo okucelele MDC elisekela uBiti othi kumele izisebenzi lezi zithole iholo lazo.
Abantu laba ama workers ayiwa amangalayo kamangaleli okwanamhla nje obusitsho ukuthi February nga kusukusela khona le ku February post paper babe ngapi so bamangala into edlulileyo bamangala ukuthi kababhadalwanga izimali zabo ukuhamba labo post paper angikwazi ukuthi bay receipt omonzora ukuthi bahambe labo post paper nga ulesikwelede sami lanxa sengithuthile kulumuzi ngaya kulwana akutsho ukuthi isikwelede sesiphelile so I think kufanele babhadale abantu izikwelede zabo.
Ye kodwa kini khona ngapho kade bebikile yini abantu labo ukuthi bayesaba kwe-harvest house njalo kabakabhadalwa imali le?
Hayi angingeke ngazi anzange ngibone munye wabo njalo ngibona ngani umuntu onguyofanele ukuphendula lokho nguyushone but mina angizange ngikhulume lawo ama-workers lowo ukhulunywa ngawo.
Ngombono wakho ubona zani kungabanjwa njani udaba lolu baba Siphephe?
Hayi nxa kuyikuthi kababhadalwanga izimali zabo balelungelo lokuthi badinge indlela zokuthi babhadalwe izimali zabo ngoba lilungele labo nxa basebenza nxa babaxotshe nini bengeka thuthi bahamba labo Siphephe ngoba abanye babo bavela baxothwa kudala kungalanto yena le yabo Siphephe abakhuluma ngayo.
Pho ke lina kungathiwa liluphathe udaba lolu liza lwenza njani?
Bona labo bayakwazi ukuthi umuntu obakweledayo ngubani, umuntu olomlandu labo ngubani. Yikho behambe baya kulabo bantu abaziyo ukuthi baba bakweledayo. So abasoze babe kithi ngoba asibakweledi.
Hello ke ngumnumzana Sam Siphephankomo okucelele MDCT okuthiwa likhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Osaphethe isikhundla sokuba ngumongameli welizwe inkosikazi Joyce Mujuru usekhuthaze uzulu weZimbabwe ukuthi amukele ngezandla zombili uhlelo lokuthuthukisa inotho yelizwe olweZimbabwe Agenda for Socio-Economic Transformation olukhanya lusolwa kakhulu zinhlanganiso zezisebenzi amabandla aphikisayo kanye lengcwethi ezicubungula ezenotho.
Ekhuluma emngcwabeni wesiphathamandla sebutho leZimbabwe National Army uBrigadier General John Zingoni onikezwe inhlonipho yeqhawe lesizwe wabekwa emathuneni eHeroes Acre lamhlanje, uMjuru uthe umumo wenotho elizweni ulakho ukuthuthuka okungamangalisa umhlaba xa amaZimbabwe engazinikela ngokugcweleyo ehlelweni lokuvuselela. Abenhlanganiso yomanyano wenhlanganiso zezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, amacela amabandla wonke awe MDC kanye lengcwethi zezomnotho welizwe bayalusola kawubi uhlelo lwezimasethi besithi alulakho okunengi okungawuvuselela umnotho welizwe osuguqe ngamadolo. UMujuru okhulume emele umongameli Robert Mugabe ongekho elizweni okwamanje eseSingapore ukuya kwelatshwa amehlo uthe isivuno esihle salonyaka emsebenzini wokulima kuyisibonelo esihle sokuthi umumo wenotho elizweni ulakho ukuthuthuka. Isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Rugari Gumbo ubike ukuba uMgabe nguye onikeze inhlonipho kumuyi uZingoni eyeqhawe lesizwe njalo ubekhangelele ukuphindela ekhaya lamhlanje ekuseni kodwa ngesikhathi sisiya emoyeni ubelokhu engakafiki. UMgabe lomkakhe uGrace babonakale komunye umfanekiso wevideo befika kwesinye isibhedlela sakwele Singapore ophume emsakazweni wakwele Bilitane owe Channel 4. Ezinye ingcwethi zezenotho zethesa uhulumende weZANU-PF umlando wokukhokhela ekuphazanyisweni komsebenzi wokuthuthukisa inotho yelizwe ngendlela aphatha ngayo uhlelo lokwaba kutsha umhlabathi ngomnyaka 2000 okuyinto elandulwa ngabeZANU-PF besithi kwabangelwa izijeziso zenotho ezethulelwa eZimbabwe ngamazwe athuthukileyo. Esekhuluma ngomoyi, umsekeli kamongameli uthe kuyadanisa kwamagama okubana iningi labantu abaphatheka empini yokukhulula eZimbabwe selisifa mihla ngemihla. Okhulume imele imuli yakoZingoni, uMnumzana Kenny Zingoni uthe imuli yakwakhe ilahlekelwe kakhulu ngemfa yomne wabo. UBrigadier General Zingoni ubhubhe ngolwesihlanu ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane wenhliziyo. UMoyi wazalelwa kumapanzure eMashingo ngomnyaka 1954. Uchiye umsebenzi ngomnyaka 1976 esesiya empini yenkululeko kwele Mozambique lapho afundele ezebutho ephansi kukasibalukhulu wamapholisa uCommissioner General Augustine Chihuri. Ngemva kwempi yenkululeko uye walolonga ezebutho emazweni achiyeneyo omhlaba aguqela kwele Korea lakwele Nigeria. Ngemva kwalokho wangena kubutho leZimbabwe National Army lapho aphathe izikhundla ezihlukeneyo. Ngomnyaka 2000 unikezwe isikhundla sokuba umqondisi wenhlelo zebutho enhlanganisweni yamazwe angezansi yezwekazi le-Africa eSADC esikoleni sayo eKinshasa kwele Democratic Republic of Congo. Uchiye umngakhe owaza naye labantwana abathathu. Ngimele Studio 7 ngiseWashington DC uPraxedis Jeremiah.
Impumela yokhetho lokudinga umongameli wakwele Malawi esikhona kwamanje itshengisa ukuba umongameli Joyce Banda ulakho ukunqotshwa kukhetho lolu. Izizalwane zeMalawi ezihlala eZimbabwe zikhangele ngabomvu lolu khetho ngoba zikhangelele ukuba kungaba lobubelo empilweni zazo kungaguquka uhulumende. Abanye ngabathi uBanda wehlulekile ukulungisisa umnotho welizwe. Ukhetho lolu lwengezelelwe amalanga ngoba kube lengxaki ezimbalwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ezijiye abaningi bengavotanga. Abakhanya bethola amavoti amaningi kulolu khetho ngabathi umfundisi Lazarus Chikwera, uMnumzana Tupele Muluzi, loMnumzana Peter Mutarika onguye okhokhelayo kumpumela esikhona okwakathesi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Brilliant Mhlanga ochasisa imbono yakhe ngalolu daba.
Kuningi okwenzakalayo masikhangela indaba zezombusazwe ikakhulu lapho okule nkokheli engene embusweni ngemva kokuba sokutshone enye inkokheli. Okokuqala ukuthi inkokheli le iyabe ingene ngesilungu esingathi riding on the shoulders of law othonileyo abantu bamamukela, njalo singakulibali ukuthi emalawe kabazange babe le-election ngemva sokujona umtarik. So umama lo isikhathi sonke lesi ephakathi laphana ubesebenza elokhu esebenzisa konke kukamtarika, yena engazigejanga ukuthi azibonisise ukuthi i-popularity yakhe imi kanjani. Yikho esesikubona manje sokuphumela manje kuma-elections lawa sokusiba sekugcikeni ukuthi gala popularity eyangaphi. Njalo kunye umama lo bezama ube ngumuntu owade sezama ukuthi alungise izinto ngendlela eqondileyo ukuthi azijinje. Kukanti-ke ilizwe leMalawi lile-corruption enenge, baningi njalo abaphakathi laphana kade bengakuthabela kwenzayo. Yikho ubona izinto zona ezisihamba ngendlela eziyizo zona. Kodwa nxa sisikukhangela ngelihlo le-region i-Southern Africa, kuyasithengisela ukuthi kuyenzeka ukuthi even umuntu ekupower aluze i-election, njalo abantu bangaluzi ihope, ikakhulu abantu baseZimbabwe bangaluzi ihope nxa bekhangela isimo sabo. Ngoba nanku abantu abanjabo umama lo uJoyce, ngoba nakade ngacabanga ukuthi uJoyce ngendlela kade khanya ngani upopula ngayo angaluza, ngoba ngendlela okuhamba okukhanya kusiya ngayo angayiluzi i-election le.
Nxa sikhangele ke impumela singathi uJoyce Banda usephumile kubuyele uMtarika, ubona ngani kuyini okungayenzakala kuze ubudlelwano beZimbabwe leMalawi?
UMtarika omdala othonileyo lo wayevele ezwana nalo Mgabe, singakulibali khonokho. Lo uMtarika angangena ikuqhubekela phambili nje ngobudlelwano, kusho ukuthi iZimbabwe ubudlelwano leMalawi buzoyabuqine okwedlulisisileyo. Ngoba kuBanda bekungani sokuqalisa ukuba khona, bekungagcinanga njengalobuyane kade siwubona ngesikhathi sikaMtarika. So kaMtarika lo uyabe uqine kakhulu.
Hello ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga, ingcwethe ecubungula izombusazwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwelebhilitane.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz. Kanye lasebulenjini ku www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silidinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako ukuya ebulenjini ku www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika noma kwezinye indawo zomhlaba.
Studio 7 Live Talk lamhla ke sabe sehlaziya udubo lwentengo ephezulu yegazi osokubangela imfa yabaningi besopha ngoba bengenelisi le ntengo.
Singakangeni esigabeni esilandelayo, wothi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abanake ikelwa ukuthi ngabahlamuki bese-Islam abedlulisa amalawulo babikwa bebulele abantu phose abangamashumi amathathu emangweni weChibok ngasenyakatho kwele Nigeria, duzane ledolobho elathunjwa lapho okwathunjwa khona amantombazana esikolo ngabeqembu labahlamuki beBoko Haram ngenyanga edluleyo.
Uhulumende wakwele Cameroon usesungule umkhankaso wokukhuthaza amabandla ezokholo ukuthi angajojozeli udlakela, njalo ukhuthaza abasakhulayo ukuba bengavumi ukuhugwa ukuyangena ebuthweni labahlamuki eleBoko Haram.
Kuliphuma le ndaba lamuhla sikhangela indiwo ezibhekane lezisebenzi zibangelwa yikutshabalala komnotho lokusilela kwemisebenzi. Amakampani aqhubeka ivala ngobuningi, njalo inhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce ithi ekhwekhwe kuphela kula makampani alichumi lanhlanu asevaliwe kusukela ngenyanga edluleyo. Lokhu kuthiye inkulungwane zezisebenzi zingelamsebenzi. Idolobho lakoBulawayo libikwa liyilo elilenani labolova eliphezulu. Inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi impilo kaZulu iqhubeka isoma, njalo ithi uhulumende kumele alalele izixwayiso aziphiwa zinhlanganiso zinhlangothi ezichiyeneyo kudaba lokuvuselela umnotho. uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli kanobhala jikelele weZCTU uMnumzana Gideon Shoko.
Uyabona indaba yeZimbabwe isihlupha ngoba ungakafiki ekusheleni umsekeli abasebenzayo abasaholi baphonga ukusebenza bengaholi. So uyabona ukuthi khona lokho lako kuyahlupha abasebenzi lapha eZimbabwe ama-companies ayavala yes ama-employers ama-investors gakho gababuyi ngoba bathi bona kule mithetho ekhona eyafakwayo engalunganga ukuthi khona bakwanise ukuzo-investa elizweni leli. Eminye imithetho abayikhulumayo bathi bona i-indigenization ngokwayo ayilunganga kakanjani. So yiko okuhluphayo nathi sikhuluma ngendaba yezisebenzi ezixosha umsebenzi kumbe ezingatholi umsebenzi.
Lingaba la manani yini akhomba ukuthi selokhu umnyaka uqalileyo bengaba bangaka abantu asebelahlekelwe imisebenzi njalo engaba mangaka amankampani asevalile?
Sithe sivula ngokujanuwari satshelwa ukuthi khona kulamakampani angu-193 asevalile. So ukuthi ngabantu abaningi and from that period until now asila ama-statistics esingalitshela ukuthi khona up to now sekunje. Kodwa hhayi amakampani ayavalwa. Silokhu senze i-exercise ukuthi sibone ukuthi khona from January up to khathesi sekuvalwa amangaki and kulabantu abangaki abasetshiye imisebenzi.
Liyake lihlale phansi yini lobe lihlele liphume logwalo elibona lunganceda kundaba zokuvuselela imisebenzi kanye la kundaba zokuvuselela umnotho libize uhulumende lihlale phansi laye likhulumisane ngalolo daba.
Thina siyaziwa ngokwenza lokho. Kule document esayiphumisayo ethiwa Beyond Bankless iyanika ukuthi khona lingenza lokhu lalokhu 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 izabona umnotho ohamba phambili. Kodwa phela amadoda lawa kuhulumende ibi lingenza khona lokhu abalaleli ukuthi ngenxa yani bengalaleli, hayi asikwazi. Kodwa thina sesibanike ukuthi khona amaplani ukuthi umnotho lo ungayo ukuthi uphakame, asenzeni lokhu lalokhu 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 izabona umnotho uphakame. Ngakuyukuthi kule mithetho ekhona asiyenzeni imithetho investor friendly ukwenzela ukuthi khona even u-local investor nxa investor uza-investa ebona ukuthi khona uyabale return. So lokho sesikwenzile kodwa yabona amadoda kalaleli kumbe bale njongo yabo kumbe bale plani ukuthi baza kuvusa njani.
Ngaphandle kokuguqula imithetho efana le indigenization kuyini okunye okumqoka elifuna kwenziwe ukuze kuvuselelwe umnotho kubuye kube le misebenzi njalo?
Indaba ye-corruption phela ye-mismanagement kufanele kumele ukuthi kulungiswe ngoba phela nxa kukhona khona lokhu akula umuntu ozayinvesta lapha elishe kufanele ukuthi kukhushwe kusilwe labo kubonakale ukuthi kuyaliwa labo kungabi le corruption kungabe le mismanagement. Ihulumende kayibe open izinto zikhulunywe zilungiswe bangeke lungisa khona lokhu akula ukuthi zizahamba phambili izakuba kulokukuhlupha.
Ele Zimbabwe libikwa lingelinye lamazwe angaphathi kuhle izisebenzi njalo angaqakathekisi amalungelo ezisebenzi elitheni ngalolu daba.
Uyabona indaba lenkomo yaqala ezidalo yakwazi ukuthi sawuya i-commission of inquiry lapha eZimbabwe yayivela e-ILO yabuya i-commission leyo ngoba phela lapha eZimbabwe sasixotshanisa emathridini lingavumeli ukustrike lingavumeli ukudemonstrator imithetho yethu yayitshiya abanye abasebenzi phandle njengabasebenzi bakahulumeni kade bengeke ku-Labour Act. Izinto zonke lezo zifanele ukuthi ziyenze. Manje-ke kathesi iripoti oyitholayo le iripoti etshengisa ukuthi khona ifanele ukuthi idiskaswe e-ILO njengoba phela i-ILO committee iyaqalisa. So iZimbabwe izabuzwa ukuthi khona right lina lanikwa izinto lezi ukuthi lizenze selifike ngaphi baza-explaina ukuthi sebefike ngaphi. Indaba ye-labour law reform, indaba yama-convention 87 ukuthi khona abantu sebevumela yini ukuoperate bengathetshanisi bengabathi ngamapholisa bazaexplaina. So ngicela ukuthi khona nilandele izindaba ezakhulunyelo. I-delegation yethu thina sisukile sihambile izawuba ikhonani kulo president wethu ubaba uMtuane, kulo baba uJaffet Moyo, ngibo ababili abazaripresenta iZimbabwe Congress of Trade Unions khonale ngendaba ezeZimbabwe.
Umnumzana Gideon Shoko, umsekeli kanobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi ezZCTU.
Kwezemidlalo ke lamhlanje ke sikhangele impumela yemidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League. Udaba ke seluthelwala khona nguGibbs Dube weStudio 7.
Iqembu leDynamos liphose lalahlekelwa imiklomelo kumdlalo lingqikilana lele FC Platinum laze lahlohla umdlalo usisiyaphela sokusele imizuzu emihlanu nje kuphela. Lokhu kunqoba bakuthole ngemva kombekwa abawuphiwe ngemva kokuphazanyiswa kwemvimbi yabo uGift Bello. Lokhu ngokokuqala ukuthi iqembu leli linqobe lokhe waqalisa isizini yalonyaka. Enkundleni yeLuveve Stadium kobulawayo, iMakebekebe iCapes United phela inqotshwe yiHowmine 2-0. iCapes United ibikwa iqale umdlalo idlala kakuhle kutshengisa ukuthi izanqoba ngemva kokunqoba kwayo iDynamos ngempela nsonto edluleyo. iHowmine ihle yatshengisa ukuthi kayilandanga ukuzodlalisa umklomelo ngemva kwemizuzu eyisithupha umdlalo uqala lapho okuhle kwahlohla uWonderstall. Owesibili umklomelo uhlohlwe ngokuda Mushanu. Enkundlani ye-Triangle, iBuffaloes ibe lo mdlalo omubi okwamagama ngoba inqotshwe 5-1 yi-Triangle idlalela ngekhaya. Ngaphandle kokuhlohlwa kangaka, iBuffaloes iphinde yaba lohlupho lokuxotshelwa omunye umdlali yagcina igqiba umdlalo isilabadlali abalijumi kuphela. Kweminye imidlalo iwange igcine isiba ngujikilo bhanqa leChapungu 1-1 sokusele imizuzu engatsholutho ukuthi umdlalo uphele. Enkundleni yeRumuka Stadium eKadoma, iBlack Rhinos ibe ngujikilo bhanqa 0-0 leqembu leZPC Kariba elitshaya kabi kulezi nsuku. Olwethulele udaba lolu nguGibbs Dube ngiseWashington DC.
Makameli Khumalo isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ebesilazo.
Uhulumende ugcizelela ukuthi lanxa isengezelele indawo lapho amaphepha okudinga incwadi zokuhambisa ezokuzalwa lezinye ukudindwa kogwalo lwepassport kuzaqhubeka kusenzelwa eHarare kuphela.
Impumela yokhetho lokudinga umongameli wakwele Malawi esikhona kwamanje itshengisa ukuba umongameli Joyce Banda ula